sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlazine kuncwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano omkhulu werali kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds, lapho azasungula khona umanyano weMDC Alliance. Kuwoza Friday lamhla sihamba leqembu leDisciples of Jesus Christ Gospel Group. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Amapolisa la masocha asebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasocha eHarare ngolwesibili. Iziphathamandla zengatsha zombili lezi zitshele intatheli zindaba namhla ukuthi zikhathazekile kakhulu ngesehlakalo lesi, njalo zithembise ukujezisa bonke abaphatheka kudlakela lolu. Ingxabano le iqale ngemva kokuba amapolisa epontshise imota elinye isotsha ngameva ensimbi ama-spikes. Lokhu kucunule amasotsha aseqoqana angena edolobheni ahamba ebhuqa amapolisa. Indaba zokumpontshiswa kwezimota zabantu ngamapolisa esebenzisa ama-spikes yinto esihluphile kakhulu elizweni. Njalo uZulu uthi le yinto emele imiswe nguhulumende. Bajabulile abanengi kulandela ke ukutshaywa kwamapolisa ngamasotsha lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Useni Spanda.
Lindaba yasethusa kakhulu ngenxa yokuthi nxa sesibona abantu abakhangela ukuthi kube lokuthula elizweni lethu leZimbabwe, so kuyibo abagangadanayo, abagongodanayo, abatshayanayo, kuyethusa kakhulu. Sinanzelela ukuthi konke lokhu kwenziwa ukuthi ilizwe lethu lilendlala, ilizwe lethu lilabantu njengamapolisa asesenza imisebenzi ongamelanga vele bayenze. Sike sananzelela ukuthi bake bajikela lokho okuhlabayo kwabo kubhewule imchove eminingi abantu besifa. Lokhu vele kuyinto okwangamelanga yenzakale, njalo azange sizwe amapolisa exolisa ebantwini. Ngakho-ke lesi sigaba sokuthi bathane la masotsha kulungile ukuthi kulungiswe abantu bengabotshayana, kodwa bona ngani kumele ukuthi kukhangele impande yokuthi kanti kuyini okwenze abesibutho beze bezonde betshaya amapolisa. Kutho ukuthi indaba yabo leyi yokuhamba befaka lokhu okuhlabayo kudabula-ke amathaya abantu, kulimaza abantu, kusiba lezingozi. Mbona ngani kube kuyinto okumele ukuthi iphele ingasayenziwa futhi.
Sesiside isikhathi uZulu ekhala ngodaba lwama-spikes lolu ubaba Spanda, ngisho lasedalela ephalamende soluke lwaphathwa lolu daba. Ukubhaxabulwa kwamapolisa ngamasotsha singabona kusiba yikho okuqeda ukusebenzisa kwama-spikes na?
Engxenye okungabe sokuncedile ukuthi kume, kodwa siyazi ukuthi udubo yikuthi lindaba yama-spike yesetshenziswa ngamapholisa ukwenza imali. Udubo olukhona yikuthi lo obathumayo ukuthi bekwenze ukwenzela ukuthi athole leyo mali uza kuma yini. Kuyabe sokuduba ngokuthi kuvelela ngathi, ngoba nxa sikukhangelisisa kukhanya kuyabe uvelela khona le mahofisini amakhulu kuyindlela eyokwenza imali engalunganga esisetshenziswa. Bonani kuzahlupha kodwa ke kungaqhubekela phambili kodwa mbona ngani sokutshengisa abantu ukuthi sokusiba lomzila oyisabisayo osuweqwe ngamapolisa lamasotsha okokuthi kungaqhubeka lokhu kusiya phambili ilizwe lethu lisengozini kakhulu yokuthi abantu balwe balwisane balimazane.
Umnumzana Useni Spanda isiphathamandla senhlanganiso ye Christian Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa aza kuba lomhlangano werali kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds lapho inkokheli eyake yaba kubandla leMDC lisabambene kanye lamanye amabandla. Elabakhokheli ababalisa umnumzana Morgan Tswangirai uTendai Biti lomnumzana Walshman Ncube abaza kuba khona ndawonye bekhulumisana loZulu. Omunye obekhangelelwe ngabanengi ukuba khona kulumbuthano ngunkosikazi Joyce Mujuru kodwa ubikwa engasoze abe khona. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Tabitha Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo omhlangano okusasa lapha amabandla wonke aphikisayo afuna ukwenza umanyano hhayi kulungiselela sokuthi kuhle sibili lamaphepha okwazisa amapholisa akusisenza khonokho aselungisiwe osokuswele nje ukuthi kudaze uzulu ukuthi abeseZimbabwe Grounds kusasa okuthi azwe ukuthi lokhu abakunika inkokheli yezamabandla aphikisayo umbono ababewufuna ukuthi sikhiphe uhulumende wezanu-P_F owamasele
wona amapholisa atheni aliphile na imvumo.
Hayi amapolisa ayitiphile imvumo kodwa sonke siyazi ukuthi sikhuluma kungenje besilomhlangano emahlalandeni ye-S_D_C lapha amapholisa ayesiye khona imvumo kodwa bangenile bathena intuthu ezifitshayo ema-ofisini ebandla lethu kodwa lokhu kwakusesabithi ngoba ivele ngihlala yenza so thina nje amabandla aphikani aphikisayo sasa sabisezimbabwe Grounds sitshela uzulu umbono wakasinika wona mayelana ngomanyano ukuthi uvumelana nalokhu
sizwa kuthiwa kuzaba kule nkokheli yamanye amabandla. Ungasitshela ukuthi ngobani abanye ababe khona?
Okwakhathesi sinamabandla ayithupha esilesi axoxisana nawo. So mingengawakamba okwakhathesi sezisiqedise laba abanye abangabuye ngoba kule themba ukuthi engxenye abanye bangabuya namhlanje. So sizakwazi ukuthi abuyile sibili mangani sabo.
Ibandla likankosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party liyaba likhona yini?
Hayi okwakhathesi bebengasondeli but sinethemba ukuthi engxenye bazasondela. Nanxa bengasondelanga kuzadanisa ngokuthi udubo olukhona lapha yikuthi njengezizalwane zaseZimbabwe abantu izalwane zaseZimbabwe zithi zona okwenza ukuthi sidliwe yizane yikuthi singena sibaningi singamabandla aphikisayo bese siqhamula amavoti izane liseyina. UZulu bekhuthaza ukuthi sibambane njengamabandla aphikisayo futhi siqedule izane kodwa siqaphele ukuthi izane izasebenzisa amanye amabandla aphikisayo benza ngazane bafuna ukuzosebenza lathi bona belanti ukuzodilisa.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Umongameli Robert Mugabe ufike kwele Iran lamhlanje ekuseni elanda umkhosi wokufungiswa kukamongameli walelo lizwe ukuqala umsebenzi umnumzana Hassan Rouhani ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwedlula. URouhani ubevele enguye umongameli wele Iran njalo ukunqoba kwakhe kutsho ukuthi uzaqhubeka ebusa lelo lizwe okweminye njalo iminyaka emibili. Umgabe uhlangabezwe egcekeni lendizamchina eleTehran International Airport ngumeli weZimbabwe emhlubulweni weMiddle East umnumzana Nicholas Kitikiti. Iqula likaMgabe ligoqela isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba lomphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Simbarashe Mbenge Gwi. Abanye basola uhambo lukaMgabe lolu besithi udlalisa imali kahulumende yona evele ingekho. Ku-Life Talk lamhlanje sixoxa ngomanyano wamabandla azasebenza ndawonye ngesikhathi sokhetho obizwa nge-MDC Alliance. Abakhokheli balumanyano baza kuba lomhlangano eHarare kusasa, njalo baqoqela umnumzana Morgan Tsvangirai lomnumzana Welshman Ncube. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isakhiwo eside ukwedlula zonke izakhiwo kwele Dubai silumathe umlilo emadabuka kusa lamhlanje. Lokhu ngokwesibili lesi sakhiwo sisitsha phakathi kweminyaka emibili. Ugatsha lokuvikelwa kwengozi zemvelo elizweni lelo luthi akulamuntu olimeleyo. Abalo becatsha abeqembu le-Al-Shababu babikwa sebehluthune idolobho leLigo eliduzane lesigodlo seleSomalia iMogadishu. Abe-Al-Shababu laba bathethe ithuba lokusuka kwamasotsha kwele Uganda ekade londoloza ukuthula kulelo dolobho basebehluthuna-ke intambo emadabuka kusa. Iningi labasakhulayo esigabeni seMathebelele North lithi alisekeli umkhankaso kaMongameli Mgabe wemihlangano labasakhulayo ole Youth Interface besithi awulethi inzuzo lentuthuko elizweni ngaphandle kokukhankasela uMgabe kukhetho luka-2018. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usipha lolu daba olulotshwe ngonompumelelo moyo.
Bekhuluma emhlanganweni oqoqwe libandla lezaphu emzola izakhamizi zelupane wesizithi sokuyiminyaka edlula engamashumi amathathu zisetshenziswa ngumongameli Robert Mgabe, kodwa ngemva kokuvota azitholi lutho oluthuthukisa isigaba. Umgcini sidlalo wezaphu eMartin North umnumzana Lord Kupe uthi umongameli kehlukane lokufuna ukusebenzisa abasakhulayo besigabeni.
Ama-interface la nxa siwakhangele thina nxa siyawahluzisisa sibona ukuthi uthi ontanga bezombuka ukuthi yena usegugu ongakanani, njalo ufuna ukubasebenzisa. Usebenzise thina ama-ovet lezakhamizi ezindala sesiya kubontanga. Sithi kayehlukane labontanga laba ngoba lapha abasakhona ubasedongeni.
Umnumzana Nkululeko Nyoni uvumelana lokhuphi ethi kanti vele ufuna ukubusa kuze kube nini.
Sithi phansi lakho asifunda kukuzwa and kakuyekele khonoko kuze kanti yena ufuna ukubusa azafike ngaphi. Kusho ukuthi khonoko akutshelwa ngumama uGrace kakugcine njalo kungumphako kuye kusasa ngoba usehlulekile 37 years ekhulu esenza into esingalancedo. Ngiyabonga.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Joseph Mpofu uthi Mgabe kayephumula wabasebenzisa kwenela.
Lokho vele yinto engaphandle komkhuba lakuNkulunkulu, akulunganga ukusetshenziswa umntwana endaweni enjalo. Hayi, kayekelane lakho. Kayekelane lakho, abantwana bazenzele ukuqondileyo, balandele imikhuba abayiphiwa ngabazali. Into le vele ibuhlungu kakhulu. Asiyithandi vele Nxa sebona ukuthi sesehluleka kahle ahlale phansi njengoba abantu sisithi nakasuka ahlale phansi. Eh. Kulokuthi thatha abantwana abasebenzise funa ukuthi abagqilaze futhi njengoba aqhilisa dina abadala abazali babantwana.
Osakhulayo uMehluli Ndebele uthi imihlangano leyo ingcolile njalo bayadubeka abalamsebenzi sebebhoda lezikhoni.
Hayi vele ingcolile kakhulu kayekele lokho vele asifunda ukukuzwa la. Ngoba sihlupheke kakhulu ama-youth sithwele nzima sisakwazi ukuthi sesenzeni. Sesibhoda lezikhuni emakhaya singathi sesizibhonda ngenxa yokuswela imisebenzi. So Mgabe hlala phansi yekela lokhu akusakulingananga sukhule kakhulu.
Kuthi uMnumzana Nomeni Dliwayo esinye njalo isakhamuzi seMzola uthi leyo mihlangano abayifuni wehluleka ukuvumelana labo. Kuzavumelana kanjani labasakhulayo?
Asifuni. Asifuni imihlangano leyana eyenziwayo eyokurobha yokusela. Ya, yikho ke nxa kwehlula ukuthi awelelane lathi thina bazali, kutsho ukuthi angawelelana labantwana njani, ethatha abantwana ebasa engozini.
Umongameli Mgabe useqhube imihlangano emihlanu ezigabeni ezinhlanu labasakhulayo. Usesalelwe ngemihlanu lapho ajonge ukudinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo phansi kohlelo alubiza ngokuthi Youth Interface, egcwalisa uhlelo lwebandla elibusayo abalubiza ngokuthi yi-Generation of 40, ngoba abasakhulayo baningi njalo balakho ukuvota ngobuningi banqobe. Iningi labantu liyayisola limihlangano ikakhulu abadala kunye labalwa impi yenkululeko, bethi uMgabe wabasebenzisa isikhathi eside kodwa engagcwalisi izithembiso. Nanko esekuqambukela abasakhulayo abangazi imigqa yakhe. Umhlangano we-Youth Interface olandelayo wenzelwa inkabazwe. Mimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxitus Jeremiah.
Bakhona abathi umanyano weMDC Alliance ozabunjwa kusemthethweni kusasa ngeke wasusa ibandla leZANU-PF embusweni. Kanti abanye njalo bathi selidumela eMansumpeni ukuthi ibandla leli likhitshwe embusweni. Asizweni uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ngezombusazwe. UNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli we-MDCT, ilo mnumzana mkhokheli moyo, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba kuhlelo Asixoxeni Zimbabwe Today olwethulwa iStudio 7 enkundleni yeFacebook ekhasini lethu le-VOA Ndebele.
MDC ngabe ngizihluphe ngazo lonke zonke lezi zinto, ngabe ngizihlupha ngokuthi singenza njani ngendaba leyo yokuriga. Yebo, la yena leyo kuvotela kumele kube yiyo iqakatheke kakhulu, iqakathekile nayo as we push, but the main one ngoba sehlulwe yonke le minyaka edlulileyo, sehluliswa hashi yinamba kodwa sehluliswa yi-military, sehluliswa wethuselwa intimidation emaphandleni, sehluliswa yikuriga, into ezinjenga zonke ezinjengazenezo. But abafowethu lawa babizana bathi asihlanganeni futhi sibe le namba kwenzela ukuthi sinqobe. Ngezindlela they are making, bayenze esinye i-statement kona bathi bona badliswa eminyakeni edlulileyo ukuthi babengabambananga. I don't think that's the truth.
Sesilo mama-ke uThabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT,
uyakhombisa ukuthi singaba nempumela enhle. So it's a good deal. So you can find the finest piece of ukuthi sigqukule lelizwe sikhiphizana. Sokuthatha siyahlangana ukuthi siqoqisane ukuthi kube nempumela enjani lapha siqoqisana khona ngodaba lokuthi kube nomonyana.
Silo mkhokheli moyo, mkhokheli kunjani?
Ngiyaphila mfundisi.
Ye, kule MTC Alliance ungathini ngayo?
Angeke ngayisupporta vele umbono wayo ngoba kahle bonke laba bantu abakuyo lo Alliance yinzalo yeZANU-PF nje yonke leyo. Yini into abazoyitshintsha abehlule ukuyitshintsha besakwiZANU-PF yabona le?
Ujongani khona futhi inzalo yeZANU-PF.
Nje kahle bafuna nje ukuzama, bafuna nje ukuzama ukuthola amavoti wabantu kuphela nje, kumina into abazoyenza. Ngoba if bevele befuna ukuyenza into yabo lena, bavele bezenza besaliqembu leZANU-PF.
Umkhokheli moyo uNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli seMDCT, lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu, bebexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni. Kwezemidlalo lamhlanje iyaqhubeka imidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League ngempela viki kule midlalo egobhozisa amathe ekhangelelwe ngabanengi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. UPraxedes Jeremiah usipha lolu daba.
Kusukela enkundleni yeRufaro Stadium Mandaba eluveve lezinye kuyabe kungabizwa uzwayo. Umdlalo okhangelelwe ngabanengi ngosenkundleni yeMandaba Stadium lapho kudibana khona amaqembu aphezulu kwengalane yemihlomelo abayibo abanqobayo ngomnyaka ka-2015 abe-Chicken Inn leqembu eliqeqetshwa nguNomen Mabheza ele-FC Platinum. Amaqembu lawo mabili wonke alalo ithuba lokunqoba uba zintshantshu zalonyaka kungalane yemihlomelo njengoba iChicken Inn ikhokhela ngumhlomelo owodwa nje kulengeze Platinum Stars ehlezi endaweni yesibili belandelwa ngabe Gamecocks. Laloba nje abanye besithi umdlalo wasenkundleni yeMandaba yiwo umdlalo omkhulu limpela viki, kulabanye abangavumelani lalumbono besithi umdlalo omkhulu ngosenkundleni yeRufaro Stadium eHarare kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu leBlack Rhinos leDynamos. Emdlalweni wokugcina amaqembu la aze angqikilane, iDimbare itshawe 1-0, ngakho ke ingena kulo mdlalo ngolaka ifuna ukuphindisela ukuyangiswa eyakwenziwa kulowo mdlalo njalo izama ukujabulisa abalandeli bayo. Abanye njalo ngabathi umdlalo ozwayo ngosenkundleni yeLuveve koBulawayo lapho kudibana khona abeqembu lengeze Platinum Stars abayibo abahlezi endaweni yesibili bekhangelelwe ukuba njalo lethuba lokuba zintshantshu zalonyaka ze-PSL ngoba betshiyene ngomhlomelo owodwa nje labakhokhelayo abe-Chicken Inn. Bona ke badlala leqembu elisendaweni yesihlanu ele-How Mine. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Praxedes Jeremiah.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile.
Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elihlabela ingoma zokholo ele the Disciples of Jesus Christ Gospel Group lona elidlalate elija elilesihloko esithi umbonge uJehova.
Kuhle ngani lo mpendulo sibanda ngumuntu lomfo wabo ababumba iqembu le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group. Lezi nsizwe ezidabuka esabelweni senyathi zingene kwezomculo ngomnyaka ka-2015 njalo sezenelise ukukhipha amadlalade amabili awengoma zokholo.
Sakhupha i-albhamu yethu lokuqala elithi uMose wayibona. Ke ngomnyaka ka-2017 sakhupha enye i-albhamu entsha nethiwa Umbonge uJehova. Ngiyajabula lesekelo esilithola ebantwini kuyabonakaliso ukuthi hayi isizwe sakhe siyasapota.
Idlalade leli elithiwa Umbonge uJehova licindezelwe House of Rising Sound besebenza ndawonye loJoe Maseko njalo lile ngoma ezilitshumi ezigoqela yona okubizwa ngayo idlalade ethi Umbonge uJehova. Abaculi basemaNdebeleni bahlala bekhala ngokuba ingoma zabo kazitshaywa emsakazweni, kodwa iqembu le The Disciples of Jesus Christ lisebenzisana nabanye abaculi abagoqela uColin Moyo ukufikisa imisebenzi yabo kuZulu besebenzisa iziganiya.
Abantu bawusilela umusic wakithi ngapha, so bagcina betshaya umusic weSouth Africa. Yikho sathi ngcono siphume siwuhambela umusic ebantwini ukuze mhlawumbe kunanzelele ukuthi hayi neMandebeleni ukhona umusic ojabulisa abantu.
abaculi laba abathandanga ukuthi uba ngosuku olulodwa bathola imali engakanani ngokuthengisa ingoma zabo ezitaladeni, kodwa bathi kuyabaphilisa lezimuli zabo njalo bazaqhubekela phambili ngoba kuyiyodwa indlela yokuba imisebenzi yabo yaziwe kuZulu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Ngabafundi bakaJesu iqembo le The Disciples of Jesus Christ Gospel Group beqhiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa lamasotsha athi sebumbe iqula elizahluza udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare ngolwesibili. Amabandla aphikisayo ayisikhombisa azabumba umanyano we-MDC Alliance eHarare kusasa. Kwanele ge ogwa lamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontunga milinkomo makamu wangu matuka nduna vafupatila azibe hope.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.